sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami bonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-15 Nhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu eLupane ozaqutshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-21 ngekhefu lokuzalwa kukamoya engumongameli uRobert Mugabe, iFebruary 21st Movement, lapho ukuzathi kugwaqa abatsha abavela kuzigaba zonke zelizwe.
So siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende sekuthole kufanele njalo kulungile ukubana kukhulunywe ngendaba leyi ukuthi iphele indaba yokuthatha okudakayo.
I-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZEC ithi kulamakhehla lezalukazi ezedlula iminyaka yokuzalwa elikhulu 100 asebebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo.
Abantu asebehlala emakhaya, abanye sebebhadwa, bonke ngabantu ongaza ukuthi uzathi sihambile endaweni enje sathola abantu abaleminyaka engako.
Intatheli izindaba ezimbili ezakobulawayo ezalobela idale lephalamende isicelo sokuvunyelwa ukuvota ngeposo bezinxuswe yikomidi yezemithetho ukuya kwethula leso sicelo ngeviki edluleyo.
Sikhangelele ukubana ipetition yethu le izaphumelela, lizafika ilanga lapho intatheli izindaba ezizavunyelwa khona ukubana zivote ngepost.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu ozaqutshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-21 ngelanga lokuzalwa kukamoyi umnumzana Robert Mugabe eLupane, lapho okuzathi gwaqa abatsha abavela kuzigaba zonke zelizwe kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa becubungula amaqhinga okwenqabela ukusetshenziswa kwezidakamizwa osekubhahile elizweni. Lokhu kuvezwe lugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko ngemva komhlangano wabaphathi ntambo bakahulumende i-cabinet meeting eqhutshwe izolo umhlaka 21 kuNhlolanja, likhefu lokunanza imisebenzi yabatsha minyaka yonke ele Robert Mugabe National Youth Day. Umhlangano lo uqoqwa lugatsha olubona ngokuphathelane labatsha lumanyene lezinye ingatsha zikahulumende. Ukuze sicubungule ukuqakatheka kwelanga leli, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Kudakwashe Munsaka, ilunga lebandla lezanu PF esigabeni seMathupelaland North.
Salibonani amahlabezulu eZimbabwe lapho likhona. Ungakhangela ilizwe ama-statistics asitshengisela ukuthi abatsha yibo abanengi, yibo abanengi elizweni. Ngakho ke yibo abatsha abakhangelelwe ukubana beyakhe ilizwe. Kuqakathekile ukubana abatsha bebelelanga labo. Siyakwazi ukuthi omama balelanga labo, abatsha labo kufuze bebelelanga labo. Akukhathalekile ukuthi wena ungabe ungowe opposition kumbe ungabe ungowe bandla elibusayo. I-Youth Day lilanga lama youth wonke elizweni. Amabhasi azathwala abantu endaweni ezijeneyo, kocele eMashonaland, eMadebeleland, eMidlands, eMaswingo, amabhasi abekhona ethwala abatsha. Akubuzwa i-ID ukuthi sifuna i-ID yemhlangano ukuthi ungena hatshi. Ngamabhasi kahulumende athwala wonke umuntu. Lokho kuqakathekile ungakukhangelisisa ukubana uhulumende uqakathekisa kanganani. Khathesi uhulumende sefake okuthiwa yi-youth quota ikudale lephalamende. I-youth quota yiyo ezabe ithatha ama-youth angu-10 per province. Ama-youth lawo akutsho ukuthi avela kuZANU PF. I-youth quota ifanana le-women's quota. itshengisela ukubana ibandla elilabeli lamavoti amaningi kuprovince naleyo yilo eliyafaka iyouth ezangena kudalela parliament. Lokhu konke kuvela kuma resolution asuka ku youth day ileyi esiza celebrate mhlaka 21 evelela ku 21st movement esasi celebrate khona ibirthday yomongameli owayengumongameli welizwe ubaba Robert Gabriel Mugabe. Befake izikhalazo zabo kumongameli welizwe ngelanga leli esingathi National Youth Day. So lilanga eliqhakathekileyo sibili.
Siyabona njalo ukuthi kuyabe kukhulunywa ngokuphathelane lesidakamizwa ukuthi abasakhulayo bengasisebenzisi. Ungathi uhlupho lolule aluthola yini khona ngapho eBinga njengakwezinye izigaba zelizwe. Njalo ngathi amapholisa kumbe uhulumende baluphethe kuhle yini ukuthi luphele wabatsha.
Isidakamizwa yimpi esifakwe nguhulumende kababa uMnangagwa. Banatha izinto kuthiwa ngosikokiyana esingazizwisisiyo, benathi leminye imithi emele kube ngesigulane sebenatha. Njalo bebhema lokungamelanga kubhenywe ngabantu. Seqalise impi waqasa ngokufundisa ngama-awareness kathesi sokubotshwa abantu. So ilanga le-21st lilanga lokukhangelisisa sibili. Uzaba le more than 5,000 amayouth, more than 5,000. Ngokuthi betshengiselwe, betshelwe ukuthi hambani nini kuma-provinces. Betshela abantu ukuthi bechiye okudakayo. Indawo ezinjengeBinga indawo lazo eziphanjaniswe ngokudakayo lokho ngoba kuvela phesheya eZambia. Bayakungenisa, bengenisa, becrossa uZambezi belakho okudakayo besizothengisa ngapha eZimbabwe abantwana bethu. So siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende sethole kufanele njalo kulungile ukubana kukhulunywe ngendaba leyi ukuthi iphele indaba yokuthatha okudakayo. Asifuni ukuthiwa yi-drug abuse.
Lo ke ngumnumzana Kudakwashe Mavula Msaka, isiphathamandla sebandla lezanu PF eBinga, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esekalonga esiyabhuwa Binga.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Kwizokhetho lamhlanje iCommission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi kulamakhehla lezalukazi abazinkulungwane phose ezine 3988 abaleminyaka yokuzalwa edlula ikhulu 100 asebebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo. Isikhulumeli sezek umnumzana Jasper Mangwana uthi omunye wabantu laba uleminyaka elikhulu elilamachumi phose amabili 118 years. Lokhu kuthiye uZulu ekhuza umhlola esithi iZek igila umkhuba. Kodwa uMangwana uze wafaka lesithupha somunye njengobufakazi enkundleni yokuxhumana eTwitter. Lanxa kunjalo abaningi abamkholwa. Omunye walaba ngumkhokheli wenhlanganiso ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo oqoxe lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Okuthiwo nguJasper Mangwana kulusizi ngoba akula bantu aba over 100 years abangaba yi 4,000 abahambayo bodwa. Labantu abangabe beseselamandla okubhalisa akukho lokho. Yiyo indlela ebonisa ukubana kuyabe sesisimeni sokuthi kulanto abafuna ukutshontsha ukhetho. Ungakhangela abantu vele uma sesiyafika iminyaka elikhulu ngumuntu ongasachiwa yedwa egumeni. Abaningi uma bevele sebefika leyo mnyaka ngabantu asebengasakwanisi lokuzihambela sebefana labantwana abancane. Kodwa inani elithiwe nguJasper yilo elethusayo ukuthi silabantu abadlula 3,500 kusiya ku-4,000 aba-over 100 years. Kunzima, akusilo qiniso lelo. So kuyatshengisa ukuthi kungabe sokulabantu abalenjongo yokutshontsha ukhetho.
Zikhona indlela yini zokuthi lani njengenhlanganiso ezizimeleyo lingabhoda lidinga abantu laba kumbe libona ukuthi ngempela bakhona yini, ngoba abanye bathi cha kulanto enjani.
Izinhlanganiso ezizimele zodwa zingahamba emakhaya, zihambe ezindaweni ezehlukeneyo. Vele umuntu osele 100 years ngoba labe lingasahamba emizini yabantu, akasasiwe nguye umuntu ongathiwa uyafika lapho kuhlangene abantu khona. Kunzima ukuthi khona lapha abantu abale over 90 years lihlangane nabo emihlanganweni. Abantu asebehlala emakhaya, abanye sebebhadwa, wonke ngabantu ongaza ukuthi uzathi sihambile endaweni enje sathola abantu abaleminyaka engako emihlanganweni. So lokho kutsho ngoJasper bengafaka izithupha njengobufakazi, kodwa iqinisweni laye ingaphakathi nakwakhe iyatsho ukubana akaqinisanga. The number is just too much, is too high. Asingazake saba nabantu aba over 100 years abadlula 4,000 bebhalise ukuvota. Yikuthi nje ilizwe lethu sesalahlekelwa yibuntu, asilanhloni, kodwa ngabe singabantu abala abazinuka amakhwapha. Bekuzathi ukuthi hayi i-voters roll yethu nginamba yona le yabantu kuphela ukuthi ababhalisile abadlula 4,000 abale 100 years, bekubonisa ukuthi abantu kukhona okungahambi kahle.
Alo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eBhejuli kaZulu. Lokhe sikudaba lwezokuvota, intathele izindaba ezimbili ezihlala kobulawayo umnumzana Mandla Chuma lo nkosazana Lulu Brenda Harris ezacela ukubana intathele izindaba zonke elizweni ziphiwe imvumo eyokuvota ngeposo njengokwenziwa ngabebutho kanye lamapholisa, bezinxuswe yikomiti yeJustice Legal and Parliamentary Affairs ukuya kwethula lesi sicelo ngeviki edluleyo. Bathi ngesikhathi sokhetho intatheli zindaba zivame ukuba zisemsebenzini kachana lalapho ezibhalisele ukuvota khona. Ngakho ke zidinga ukubana lumthetho uphele intatheli zindaba ilungelo lokwenza lokhu. Ukuzwa ukuningi ngalolu daba, uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Chuma.
Ngolwesine mhla ka 9 inhlolanja, mina uMandla Chuma loLulu Brenda Harris sizintathela izindaba zakobulawayo sime phambi kwedale lePhalamende lapho besinxuswe khona iCommittee yeJustice Legal and Parliamentary Affairs ukuba sichasise ngokugcweleyo ngepetition yethu, lapho esacela khona oPhalamende ukuba iguqule uSection 73 weElectoral Act ivumele intathela izindaba zibe yingxenye yabantu abaphatheka kupostal voting.
Idale lamukela njani udaba lwenu?
Ngemva kokwethula udaba lwethu, amalunga alikomiti asazisa ukuba udaba lwethu luyezwakala njalo lusobala, akudingi ukuthi kuphikiswane ngokuthi kumele kwenziweni ngalo. Umgcini sihlalo waleli komiti umnumzana Mishek Mataranyi uthe kube besisemthethwandaba ubezahle asiphe lokhu esikucelayo angazange athandabuze njalo. Uthe ngemva kokubuzwa imibuzo embalwa sasisixwayiswa ukuba siguqule kancane ipetition yethu.
Asichazisela kabanzi bana kungani bathi liguqule ipetition yenu njalo kuyini okumele likwenze kusiya phambili?
Sicela iParliamente iguqule uSection 72 weElectoral Act okunguye ochoyo ukuthi ngobani okumele baphatheke kupostal voting endaweni kaSection 73 ochaza ukuba ipostal voting iqhutshwa kanjani eZimbabwe. Lokhu sesihlesa kwenza sikhuluma kanje. Kubuye njalo kwathiwa ipetition yethu kayisoze yathathwa njengepetition entsha ngenxa yokuthi sesicele ukuthi kuguqule uSection 72 endaweni kaSection 73. Umnumzana Matharanyika uthe yena lekomiti yakhe bazabuya bahlale phansi njalo bahluzisise ipetition yethu. Nxa kudingakala ukubana baphumele phandle babuze izizalwane zeZimbabwe ukuba ngabe zona zithini ngayo, bazakwenza lokho. Ube njalo wasazisa ukubana ekuphumeni kwabo ukusanda kwedlula lapho kade bebuza izizalwane zeZimbabwe ngeElectoral Amendment Bill. Izizalwane zeZimbabwe zithe zona intatheli izindaba kumele zivunyelwe ukubana ziphatheke kupostal voting ukuze ngelanga lokhetho zenelise ukubana zenze umsebenzi wazo okalula.
Umbono wakho Chuma, libona isicelo senu sizaphumelela na?
Sikhangele ukubana ipetition yethu le izaphumelela, lizafika ilanga lapho intatheli izindaba ezizavunyelwa khona ukubana zivote ngepost.
uMandla Juma intatheli zindaba ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote
lenkulu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet lezimlive.com lilodaba lokuthi kulosakhulayo wesikolo se-Founders High School kobulawayo uWayne Ndlovu ogwazwe wafa ngomunye wakhe. Amapholisa athi abuphe abafana ababili besikolo se-Hamilton phezu kwadaba lolu. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi indizamtshina ewele duze ledolobho le-Beatrice ngomvulo ibithwele amatshe aligugu amadayimani. Kubikwa abantu kade bephakathi kwalindizamtshina abahlanu, bonke basindile kodwa abalimala bengabenkampani yeMarowa. Kade besisa amatshe la besuka emgodini wenkampani yeMarowa ezishabane besiya eHarare. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salmonani Studio 7 bonke nje abasakazi be-Studio 7 ngibingelele njalo labalaleli bakithi Studio 7 sacela impela eke lifunde eyami le audio. Uma ngilalele la ngizwa umuntu ekhuluma ethi kule sketch kulama drama kambe sibili uma uzodikwa kwi-drama eka 2018 ngo-August after uqeda ukuvota laphana kusalindelwe ama-result uthi yi-drama yi-sketch. Kona lapho ukhuluma into kwafa abantu labo bantu mpela abafelwayo wena usithi kwakuyi-sketch lama drama sibabonile obaba labo mama abakhulile beshaywa ngamalunga ezana wena uthi khona ukhana yi-drama le-sketch. Mina bengifisa ukuthi lo baba lo obekhuluma ama drama lesketch ahoxise amazwi akhe ngoba bakhona abantu abalinyalelwayo, bakhona abantu abafelwa izihlobo zabo. And then when uqhamuke emsakazweni uthi abantu babenza idrama lesketch, hayi baba ngicela mpela kungazathi ungahohlisa ungahoxisa amagama akho. Ngiyabonga Studio 7, ngicela mpela ke lifunde iaudio yami.
Yey, linjani ku-Studio 7, linjani? Ngithanda ukukhuluma nalawa amadoda labaphethe uhlelo abezekhi labo ukuthi lana mina ngagwe ngabathengi, ebathengi sibili imali bethatha. Kodwa sicela ukuthi besithathele besibambele ukhetho catch can catch lapho ungabi khona onjani boza robo omunye owinileyo uzabe unye lo dlulo uzabe dlini. Siyakwazi ukuthi mina ngagwe uyathenga kodwa uma uthenga imali abathathi kodwa ukhetho bebambe ngendlela madoda ngoba hayi bezama ukulungisela abantwana njani abancane abakhulayo ngoba kwezani sokukhulesikhathele ngazo.
Studio 7 litshona njani badala, yalibingelela ngombuso kaothando lukaThixo ngisithi hayi qhubekani ngomsebenzi lonke nje lisibalele izindaba Ndebele beshona ngisithi uNkulunkulu alikhokhelele kukho konke. Into ekhona hlobo zami ngilokhu sikhuluma nje ngempilo nje esiyiphila kwelakithi and njalokho sibhekane lokhetho kakhulu ngikhulumela ebandleni le-CCC eyile ngilithandayo mina engikhulumayo. So ngithabantu be-CCC indlela le asiphatha ngayo ungafune ukuthi sikhampeni bengahluphi kakhulu abantu benkosi bengahluphi kakhulu ama-CCC wonke sihambeni siyevota sitshumayezeleni sizithulele nje kuphela kodwa ilanga likhona siyazi ukubana siyatshumayezana ezindleleni lasezindlini lakuma-social media ngoba izanu vele ayicabanga ukuthi ukuvimbela i-CCC ukuvota ukukhampena iza inqoba ayisoke inqoba kula mntu othanda umnangagwe eZimbabwe. Laba bezanu kabathanda umnangagwe, la amapholisa asisetshenzisa ukuthi batshaya abantu abamfuni umnangagwe. Laba fowethu labantwa bethu abamasotsha ngamapholisa ngama-CID kabamthanda umnangagwa into yonke ayenzayo. Laphana uyabasebenzisa nje kuphela labo begcina imisebenzi yabo kuphela ukuthi bengaxotshi ukuze belambise abantu ababo. Kabamthanda umnangagwa singesabi ngakho lokho. Laba abanye abezanu abadlala nanga kabamthandi badli bagcina imisebenzi yabo so singethuki ngakho sinanga kwa umbuso kasoza uthole akulanta ezile ebizwe nasezimbabwe akula nje lencane but isiqoqela mina nginikiso umbono wami ngedwa engicabanga ngendlela umnanga kwakhuluma ngawo etshela abazakhamizi zethu ekhale ngama ngathi izikola soze zibhadale ithemu leyi amanga layo ngomnanga kwayangisa angikwathi umuntu onjani okuqamba amanga ebesengasayenzi isikhulumo sakhe asikhuluma sitshela abantu ngakuya ngami ngabantwana bezikolo bonke bastrike bengaye esikolo bazihlale sibona ukuthi uzaphatheka njani yena umnanga le ntwizi usubuhlungu othi umuntu ongupresident ma ezakhuluma amanga ithi abantwana asoze babhadale ischool fee ithemu leyo kuqala just ekuqala libade ngamanga ke ngakwenzile esikisi uzabonakala ukuthi uzamile uyehluleke khona just one team kuphela uyehlulekile umnangapha uyehluleka mntala wami awuyahlala ngakungcono ngiyabonga okhuluma ngosibanda ngole kutswana
hey salibona salibonani ku studio 7 livuka njani mina lami igama ngu-Adolf Shawa mina into yakuqala ngithanda ukukhuluma ngayo ngizwe kunomama obekhuluma ngendaba yokushaya kwabantu babomurewa ethi ngesikhathi segugurawundi babehleka bethi behleka abantu ababulawa egugurawundi angithembi ukuthi kunomuntu ophilayo kahle owayengahleka isimo esifana nalesiyami yena ngokwakhe nguye umuntu ole ngqondo efana naleyo nguye umuntu ohleka abantu abahlukunyeziweyo ngoba labana abantu bangama-victims njengalabo bantu abahlangana lobunzima ngesikhathi segugurawundi so yena engakuthathi ngaleyo ndlela uzi-exposa yena ukuthi ungumuntu onjani olomoya omubi ngithanda okwesibili ngikhulume ngalabo abantu abazithi ngama-analyst abakhuluma ama-structures e-triple C bethini bethini laba abangabantu bezanu i-triple C ngeke izizwe ngezanu okwama-structures abantu bayawazi ama-structures abo from what level to say kuze kuye ku-national abadingi explanation so bona ama-structures abawafuna ngawani khona lokho kukhona ku-right kakhulu bese bejwayele abantu bezanu ukubuya bezohlanyela izinto zabo ku-triple C ukwenzela ukuthifrom kwi-MDC kwenzela ukuyidiliza manje sebeswele nokuthi bathini basebenzisa abantu abaninginey ukuthi befake ingcindezi manje angeke izi basebenzele
ku-studio 7 ku-studio 7 la badonzo ngumfundisi u-Anglican Spanda whatever ubaba lo kahle vele ngabe liyathi ngumkhulumeli wezanu p f because into zakho zikhulumayo ziyamanga kashe uthi la abantu esibabona benqamuka izanda ubaba lo abantu abadala abatshaya kuya ekwa lapha hhayi mfundisi i-Anglican Spanda bothiwa ngobana Spanda lo baba lo hhayi athi uvele athi umfundisi ohlaziye ezepolitiki ngumfundisi onjani bala abafundisi sebangena into zepolitiki kunzima shemi kwelakithi yazi ngabe unkulunkulu nje uyabasutha laba abantu ezanu idlile abantu abanjengalo angiyofundisa i-Anglican Spanda wangukhona lo ubaba lo inkulumo zakhe zibuhlungu shem
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika lanxa umongameli Joe Biden ethiwa wenza umsebenzi omuhle uphenyo olwethulwe kunsukwana isanda kwedlula luveza ukuba abanye sebesithi engancintisi kukhetho oluzayo ngoba uyabe seleminyaka yokuzalwa engamachumi ayi-92 lanye 81. UBiden owayethe ngengxenye kasoze ancintise uveze ngeviki edluleyo ukuthi usezancintisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Eshini kuzomela ukuthi idemand for imisebenzi yehle kodwa sibona umkhonomi we-America uqinile ngoba imisebenzi ilokhu iminengi even though sibona amanye ama-sectors afana le-housing i-banking i-mortgage banking lama-tech industries sibona sebeqala ukuthi ba-lay off abantu emisebenzini ngoba ama-business asehlupha ngenxa yokukhuphuka kwe-interest rate i-interest rate le ikhutshulwa nguhulumende ekulweseni i-inflation so I think eventually i-inflation ingayehla le misebenzi ilokhu iqinile kusho ukuthi hhayi umkhonomi we-America uzoqhubekela phambili uqinile and uBiden uzothatha esingathi thina he was praise ukuthi ihulumende wakhe has been the best ekuproduceni imisebenzi
ngokubona kwakho
yena uBiden engaba esenza kuhle na ikakhulu emzameni yokuvuselela umnotho elizwe leMelika.
UBiden wenza kahle impela ngoba izithembiso zakhe asinikeza zona ekhampenela ukuba ngumongameli weAmerica simbona ezifeza lezo zithembiso ngoba wathi yena inhloso yakhe ukuthi alethe i-manufacturing back to iAmerica ukwenzela ukuthi iAmerica ingadependi kakhulu kwamanye amazwe for i-manufacturing amazwe afana laboChina. So sibona ama-industry amaningi asephendukile la eAmerica. Amakhampani amaningi sizwa kuthiwa baya expanda ama-factory abo lapha e-America and that's why sibona le misebenzi iminingi kakhulu la abantu abaningi i-unemployment rate khona manje iku-3.5% which is the lowest lapha esike yaba khona for ama-decades. So lokhu yizo izinto ezikhombisa ukubana uBiden wenza umsebenzi omuhle ojabulelwa ngabantu base-America and siyabona futhi ukunceda wakhe awenzayo abantu base-Ukraine ngokuba supplier ngezikhali zokuthi balwise i-aggression esiyibonayo ivela ku-Russia ku-Putin ozama yena ukuthi athathe over i-Ukraine ngodlame ngoba engafuni ngoba esithi akafuni bajoyine ibandla le-NATO. So I think President Biden across the world ngathi umhlaba nje wonke jikelele umsebenzi wakhe uyathokozelelwa kakhulu ngamanye amazwe lawo.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Northern Virginia ngapha kwele-Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yo, Stalin on the Look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Listen, but nigga, a chance to blow. I got the lamanja, but I'm kashana, jungle, and bobo. But look, but I'm a king, but I'm a pelin young. What in the mina, what in the what? What in the mina, but I'm a tongue. Shish, that you miss your low. I don't know, I'm a pelin, I'm a pokum, but I'm a pokum, and you're a cock. Who knows the leaders, the people, 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 Vele siqedele ndaba ndabele boss the level is high yabona leza maphathike langibamba every time ngespitali thatha ma lesson and knock the hustle the master the passion and brother discussing and testing the special of rapping because it's saga zabantu yega balunge funga kwa mama mangube hanya bathusa vele baqhuqe hey when I step in the boat oh my god yefunga cross I'm not the kind that you want to cross so now go my come a predator try me a bury and force to carry your cross I'll divide you into two like Moses I'm a ruthless goddess father forgive me I have sinned blood on my hands I've been killing them sisters
I am yega bang mele oh Ngeke bengumele Haya ngeke bengumele Yeah Useba ngane ngiyakikhuza vela ngeke lengumele Ngeke bengumele
gazu cop yimi ngo debele kho isilungu ngikhuluma qo ngoba zam rapper begqasa amaqaqa ngiphethele flow yababo kusaxa ngicela ukuxasa begqaqa ndigucela iphetha bongoxa baqamula isaba sangoma sangoma phula amathamba bathi basik bagula amakhanda bethama na flow wale flow on the flow sala kujela sibona ngomop kanti benzana nom rapper bazuza ama queen ngiyakho vele ku mic amada met the top ngiyazi ngiyedwa the rapper is
home the rappers awakhiwe esigqibela uhlelo lothu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu elupane ozaqutshwa ngeviki ezayo. Ikhomishini ebona ukuqutshwa kokhetho iZEC ithi kulamakhehla lezalukazi abedlula iminyaka yokuzalwa elikhulu i-100 years asebebhalisele ukuvota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 lamhlanje ntambama.